ngicabanga ukuthi isadika amandla yona ayilawo acacileyo. Kodwa khona lokhu ukuthi kuze bayidonse izanu isala. Ngibona ngathi kungabe kuluphawu oluhle lokhu ukuthi iqini ibone ukuthi kungcono kube lapha egoba khona. Ngoba nxa isekele ukugoba iyabona ukuthi kuzayithwalisa nzima ngoba amakhelwane laba balapha yibo abenza ukuthi izanu lanamhla ibe isesikhundleni. So ngicabanga ukuthi khona lokho kutshengisa ukuthi khona things are changing a bit. Ikakhulu sikhangela indima edlalwa izambi. Kuyo yonke yona le.
Kuyini esingakukhangelela ukuthi kungaphuma kulo mhlangano?
Okungaphuma kulo umhlangano akujabulisi okuya ngathi ngoba umhlangano lo vele bazalandela ukubhala kwe-report yona leyani ukuthi kuthi ukhetho alulandelanga ama-SADC guidelines into ezinjengalezo. Abantu bona bakhangelela ukuthi ngabe bekuvuma kuthiwe ukhetho lona vele kaluchithwe kuqalelwe phansi. Manje angiboni-ke isiyafika lapho isadike kutheni ukuthi ukhetho aluqalelwe phansi. Bazasikhonokhana nje okokungathi bathi silinxeba indlebe, silichuka indlebe ukuthi lenze izinto ngendlela e-right next time. Next time yakhona izanu futhi izenzele okwayo okokuhlongandlela. Yikho lapho kulohlupho khona kona.
Sikhangela ukuthi njengoba sekufakwe amalanga okuthi kube kuqhutshwa ama-by-elections kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga e-CCC kudalela ephalamende kanye la kumakhansili, ubona ngani isikhathi esiqhutshwa lo mhlangano isikhathi esingaphathisa na kumbe kuzaqhubekela phambili ngokhetho lolo?
Okunye khona bese singakuphawula yikuthi i-opposition yethu ukungabumbeki ngendlela eqondileyo lokungalandeli iziqondiso ezithile ezokuthi esingathi ezokubuswa kwamabandla ama-constitution yikho okuhluphayo kakhulu. And sokuhle vele kwaphosela intambo zonke kucele elezanu ngoba ivini nxa kukhulunywa laphana kusadika khona ngathi bazabe kuyabe sokuthengisa ukuthi vele i-opposition is disorganized. I-opposition yethu yona leyo engathi iqinile ethandwa ngabantu iphethwe ngumuntu oyedwa oyifake esikhwameni. Awukho umhlaba okuthandayo khonkuyani ukubona inhlanganiso engalandeli i-constitution. Anje abona ukuthi izanu kayilandeli i-constitution kodwa iyabaqila kube ngathi iyayilandela. Manje i-opposition yethu ikakhulu i-tribus yale kuhle kubonakale vele ukuthi kukompuza idla emini sokulama-recalls sokulani. So khonokho kuzakwenza ukuthi vele ibe weak isadike kuzameni ukuthi sincede.